Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani litshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 3 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC basola izehlakalo zodlakela elizweni ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli kamongameli weCitizens Coalition for Change umnumzana Athenda Ibidi izolo ebusuku. Icele leMDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe kwenziwa kuyona le inyanga lumiswe. Ibutho lakwele Russia libomba ngamandla amadolobho akwele Ukraine lapho elibhidlize khona izakhiwo ezinjengezikolo, izindlu lezinye okucatshe khona abantu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iZEC bathi basola kakhulu izehlakalo zodlakela elizweni, bekhuthaza amalunga edale lephalamende ukuba bamangalele abadala lolu dlakela emapholiseni. Lokhu kwenzakala ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli womkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Athenda Ibidi izolo ebusuku. Umlondolozi Ndlovu usethulela udaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni lintatheli izindaba eHarare namhlanje, umgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Chikumba uthi kuyabadanisa njengekomishini ukwanda kwezehlakalo zodlakela elizweni.
To malpractices which are criminalized in terms of the Electoral Act. Now because they are criminalized, the Zimbabwe Electoral Commission has absolutely no powers at all to deal with allegations of criminal activity. That is not part of our mandate as a purely administrative EMB.
Kunje kulabantu abakade behlume ngombhobho lamahluka abahlasele endlini yomsekeli kamongameli webandla leCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Athenda Ibidi phakathi kobusuku namhla bagamula owesilisa olinda endlini kaBidi eHarare walimala kakubi. Imifanekiso ethunyezelwe iStudio 7 iveza umlindi lo esopha igazi njalo elamanxeba okuganyulwa ekhanda. Abantu laba babikwa besike balisana laye besithi bafuna uBidi yena obengekho endlini. Obekhona ngunina lamanye amalunga omdeni abikwa ehlabe umkhosi ekuhlaselweni kwalumlindi. Ofundela ubugqwetha njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Emmanuel Zelas Gumbo utshele iStudio 7 esekliniki lomlindi lo ukuthi ulimele kakubi. Udlakela lolu luza ngemva kokubulawa kwelunga lebandla likaBidi umnumzana Mboneni Ncube ekhwekhwe ngensonto ngabanakekelwa ukuba ngabasekeli bezanupf. Abanye babo babotshwa bakhululwa kodwa abezanupf baya kulandula lokhu. Lokho kusolwe kakhulu ngabenhlanganiso ezimela uZulu besithi iZEC kumele iphiwe amandla ngabephalamende ukuba ibophi labo abenza udlakela kwezombusazwe. Umnumzana Mavela Sikhumalo wenhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Forum HAMREF uthi izehlakelo zodlakela elizweni sezisethusa abantu ukuze behluleke ukukhetha uhulumende abamfunayo.
Siyadana ngalokho okwenzakalayo kathesi elizweni. Sabona i-violence eyaqalisayo iqalela ekhwekhwe le-airport njalo lethitungwiza.
Oncintisa ukuba ngummeli wenkulumane edayile ephalamende umnumzana ucacaphulu uthi engakhangelanga ukuba ukhetho lwama-by-elections lungaba lodlakela.
Kulusizi kakhulu ukubana ngesikhathi sokukhankasela amavoti kule violence enjalo eyenzakalayo. Lokhu kwenza ukuthi uhlelo oluqhutshwa yiZEC olokurana ama-elections lungcole lukhangelelwe njengohlelo olungaqhutshwanga kuhle ngoba ama guidelines ama elections kavumi ukuthi kube lodlakela olunjalo le violence enjalo
kodwa umela ibandla le PDP umnumzana Ngqobisida Masuku uthi udlakela lungabe lubangelwa ngabasekeli bamanye amabandla abisaba ukunqotshwa
ukuthi abantu besisi kuthiwa abatshaye ngabantu bezano into embi ikakhulu yona leyo ngoba abantu bathi bona ubaba umnankagwa wesaba uchamisa ikhuwa thumela abantu ukuthi bayechaya abantu bakachamisa ukukhuluma kwabanye khonoko kodwa ngithi nxa kuyokwenzakalayo ngakulunganga
kodwa umnumzana Mabutho Moyo owezanup f lona elethesa umlando odlakela uthi kungamanga lokhu
jwayela abantu be-TCC beseseyi-MDC babevele bekuthanda ukuqamba amanga bethi amarala ababhlokhwe ebhlokhwa libandela ubusayo asilaso isikhathi senesi kathi esiyisikhathi sama-campaigns so bengafuni ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobhilayize bazehlulekela bodwa bengafaki izanup f phakathi
izeki ithi sokulabantu abambalwa abavela kwamanye amazwe abaveze isifiso sokukhangela ukhetho luqhutshwa abanye babo asebefikile elizweni okwamanje kuyaxokozela ezimbabwe ngesikhathi abancimisa kulolu khetho bekhankasela ukuthola usekelo lwamavoti befuna ukuthatha izikhundla ezisele zingaselabantu kumakhansili lasezigabeni ezijiyeneyo kudayela ephalamende ngemva kokuxotshiswa kulezo zikhundla ngamabandla abalisa le-MDCT lele-People's Democratic Party. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Icele le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukwenziwa kuyonale inyanga lumiswe. Igqweta njalo engumcebisi kaMonzora, umnumzana Dapera Sengweni wethule amaphepha emthethwandaba esithi iKhomishini yezokhetho eZEC yehluleka ukuqhuba ukhetho ngesikhathi esafakwa isisekelo sombuso welizwe. Ngalokho ukhetho lolu luzakuba lucitha isikhathi njengoba ukhetho lwelizwe jikelele soluseduzane. USengweni wake wamiswa ukuba ligqweta ngoba wayesetheswa icala lokutshontsha inkomo. UMonzora yena wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi abahambise lolu daba emthethwandaba bane njalo bazenzele bengathunywanga libandla lakhe. Amasela alichumi lanye abotshwa ngemva kokudutshulwa ngamapholisa kwabanye bawo eRosettenville eJohannesburg amiswe emthethwandaba lamhlanje lapho okuvezwe ngokusemthethweni ukuthi ngempela abanye babo yizizalwane zeZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amapholisa ahlomileyo abegcwele phandle laphakathi emthethwandaba eJohannesburg Magistrate Court ngesikhathi abethweswa amacala laba bemiswa phambi komthethwandaba. Umtshutshisi utshele umthethwandaba ukuthi phakathi kwabalitshumi lanye laba sekusaziwa ukuthi abathathu babo izalwane zeZimbabwe. Phakathi kwabo sekuvele njalo ubufakazi bokuthi bakhona abangalamvume eqondileyo yokuba kwele South Africa. Ababotshwe laba bethweswa amacala ayisiyagalombili okubulala, amanye okuzama kubulala, ukuthwala izikhali ezingekho emthethweni nokuhlela kuntshontsha imali emodeni ethwala imali. Isikhulumeli seviyo labatshutshisi unkosikazi Phindi Mjonondwane utshela bezindaba ukuthi amapholisa alokhu esaqhubeka ngokuqinisekisa amakheli ababotshiweyo qede lapho bazanikezwa ithuba lokucela ukuhlawula ibail ngokuze icala lithethwe bephandle.
Accused number 6, he was on parole at the time he was arrested for.
Omunye wezizalwane zaseZimbabwe lezi ubevele epika ephandle ngemva kokuphiwa uxolo.
Is also a Zimbabwean national though his address was verified.
Ukuvela ngokusemthethweni ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe kuleliqula sekudanise abaningi kakhulu abeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi lokhu kuzaqinisekisa inkulumo yalabo abathi abakwamanye amazwe abaxotshwe kwele South Africa.
Nomade bengayifuna ukusikhipha ngendlela abasikhipha kona, kodwa uma besiyabona sitholakala sihamba sicocococo lapha ezenzweni zobugebengu, definitely ufakazibala bothi siyaganga ele noma bekhona abama South Africa nabaganga but ekugcineni igama liyo vele ta maZimbabwe yiwo aza ezofundisa ama South Africa uganga ene zokuphika kanjani lokho ngoba each and every corner sikhona thina latha sikese siqoqeni singamaZimbabwe sesingakhala simhlambi South Africa iyasicwasa kodwa hayi okunye izenzo zethu impela ezingalunganga lapha South Africa
le into egcizelelwa ngesinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Nelson Dlovo.
Actually, ikusuka ku-justify ukwenziwa umhulumende wakuleli in terms of imithetho le migoqo ayifakayo to reduce i-migration of foreigners coming to South Africa.
Ababotshwe laba bebengxenye yamasela angamachumi amabili lanhlanu 25 adubulana namapholisa kumaviki ambalwa edluleyo ngesikhathi behlela kuyantshontsha imali emodeni ethwala imali. Ngesikhathi sokudukulana lokhu kwafa amasela esishiyagalombili abanye babaleka. Amapholisa kawukaveza ukuthi kwabafileyo laba bangaki abeZimbabwe. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Ibutho lakwele Russia libhombe ngamandla amadolobho akwele Ukraine kwabhidlika izakhiwo ezigoqela izikolo, izindlu lezinye indawo okulabantu abachathe khona. I-Associated Press ibika ukuba sokulabantu abafika isigidi esisodwa asebebaleke kulelo lizwe bayaphephela emazweni angomakhelwane. Ele Russia libika ukuba selilahlekelwe ngamasotsha edlula amakhulu amahlanu 500 kwathi edlula kancane inkulungwane lengxenye 1600 alimala. Kodwa ele Ukraine lithi kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 asebebulewe kulelo lizwe njalo selilahlekelwe ngamasotsha labantu makhaza abazinikele kubutho befisa ukuvikela ilizwe le Ukraine. Kusenzakala konke lokhu abadabuka eZimbabwe abafunda kulelo lizwe sebephume ngobuningi babo baya kwele Hungary, Poland, Romania lamanye amazwe angomakhelwane. Abanye bebefunda duzane ledolobho leCherson elingela kuqala ukuhluthunwa libutho lakwele Russia izolo lasesabelweni seOdessa lapho ele Russia eselisiyahlasela khona ngemibhobho emikhulu enjengaleyo esetshenziswa esigodlweni eKiev lamanye. Umanyano United Nations uthi kumele ele Russia liphume liphelele kulelo lizwe. Umanyano lo uvotile izolo wapasisa isinqumo sokusola ele Russia ngokuhlasela ele Ukraine. Ele Zimbabwe libe ngelinye lamazwe angamachumi amathathu lanhlanu 35 akhethe ukungavoti kulolu daba. Ele Zimbabwe lithi alihambelani lendaba zokujeziswa kwamanye amazwe kusetshenziswa izijeziso zenotho. Umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF uthi bekuvele kukhangelelwe ukuba ele Zimbabwe kalisoze livotele ukucothoza ukwenziwa ngele Russia kwele Ukraine.
Zimbabwe kayibonga ulungisi ayibonga ulandela nje ithathwe ludumo iphonga uyendoza ama agenda zabanye abantu amanye amazwe. IZimbabwe ikhangelile udaba lolu yalucubungula yalubona kufanele ukuthi bethathe lezo zinqumo sokungavoti ukuthi bengangeneli kulokuzenile eRussia. Ngokunjalo phela kulezi zathu ezikhona abantu bengabe bekhangele kuphela bengabona ukuthi kwenzakalani phakathi komumo weRussia leUkraine. Para sibuyeleni kuhistory sithola ukuthi bona abantu bona bani Ukraine neleyana yayiyingxenye ye Soviet Union ukuthi kwayenzakalani bona abantu ungakhangela futhi lokunokubona phakathi ku Ukraine kulabantu be Russia ama Ruski akona phakathi kona ngale phakathi kwe Ukraine. I Ukraine le Russia into yodwa. I Ukraine mina mbona ngani ngeza ngekhaya lezani indaba leza okumele behlale phansi i Ukraine le Russia ilungise ibelungise indaba zabo. Yiko kuqakathekileyo khonoko ekuvoteleni ukuthi iZimbabwe kayivotanga. IZimbabwe ayivotanga ende ukungavoti kweZimbabwe kuqondile ngoba ikhangelile yakubona kufanele ukuthi ingavoti iZimbabwe ngoba udaba lo Ukraine ludinga sivuleke kakhulu sibe sikhangele sibuyele kwihistory sibe kwazi ukuthi kanti ngobani abadiliza iSoviet Union.
Umnumzana Believe Gaule, lilunga lebandla leZanu PF, ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe.
Imigodi eminingi eyechrome ilama Russians. IZimbabwe vele ivame ukuthi nxa kuqondane lezinto ezihambelana leAmerica, nxa beopoza vele bahle baphambane leAmerica. Bayachasisa bona kwi-statement yabo yanamhlanje ukuthi izolo ayikabavotanga ba-abstina ngoba bona babona ngathi ukukhuluma into eqakathekileyo. Sebesithi bona nxa vele into ikhuluma ngama-sanctions, bona vele abasikelani lezinto zama-sanctions ngoba ama-sanctions yasebenzi, yikho bengavotanga. Mina ngathi mina vele siyazi ukuthi ubungani babo le Russia le Belarus ungazibona amazwe akhona angavotanga. UCuba amazwe lana angathi vele athiwa khona ngama-paria street, paria state ngesikhiwa, yekuyatshengisela nje ukuthi umumo wezinto eZimbabwe wawumanga kuhle. Kasikabi lolwazi lokuthi into ze-international relations zihambisa kanjani. Sikhangelele khonokho nje ukuthi ngoba iRussia iyasinceda ngezimali ngokuyimadlana nje okwemigodi, imigodi yakhona ngeyethu. Kunjalo nje ubungani bakhona le Belarus akuqondakali ukuthi sizuzani khona le. Yikho ngibona ngathi mina besala ukuvota.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane emalungiselelweni okhetho lwama by elections. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joseph Biden usengeze ngomnyaka izijezo zenoto ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZanu PF City. Akula nguphuko esiyenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe selokhu wangena esikhundleni. Embikweni asanda kuwethula uBiden uthi uhulumende kaMnangagwa uqhubekela phambili esephula ilungelo loluntu njalo engavumeli abantu ukuba bezisantando kwezombusazwe. UBiden uthi okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe kulakho ukwenza kube lokuxokozela ezansi yezwekazi le-Afrika kwezinye indawo. Ngakho-ke uthi kaboni izizathu zokwesula izijeziso lezi ezafakelwa iziphathamandla zebandleleli ngomnyaka ka-2003. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zebandla leZanu PF. Uhulumende kaMnangagwa uthi kumele zesule izijeziso zenotho lezi ngoba sezibhinize umnotho welizwe. Kodwa elemelika lithi ngamanga aluhlaza tshoko la ngoba balutshwani kakhulu abantu eZimbabwe abafakelwa izijeziso zenotho lezi.
Amazwi omkhokheli wecelele MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe awukuthi ufuna ukusebenzelana lamanye amazwe aphikisayo abalisa eleCitizens Coalition for Change asedale inkulumo. Abanye abakubandla le-CCC bathi njengoba uKhuphe kunguye owayebangele ukuthi leli bandla liguqule ibizo lathathelwa amahhofisi lemali akumelanga avunyelwe ukuthi asebenzelane lalo. Kodwa abanye ngabathi okwayizolo ngamazolo akubanjiswane kusetshenzwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lomcebisi kaNkosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Uchazile ukuthi abantwana beZimbabwe bafisa ukuthi ngabe amabandla aphikisayo ayasebenza ndawonye ukuze akhiphe ibandla leZanu PF. Kasifikanga kuzinga lokuthi ukhulunywe ngokuthi ibandla le-MDCT selivalwa selisiba abantu sebengena ku-CCC, hayi kasifikanga kuleyo ndima. Kodwa into ayichazile ukuthi hayi singemva ukuxoxisana labantu beZimbabwe labalunga ebandla le-MDCT into nje ephumileyo kabanzi ukuthi abantu bafisa ukuthi ngabe amabandla aphikisayo ayabambana usunduzwe uhulumende weZANU-PF.
Siye kuwe mnumzana Edwin Ndlovu, sike sabona ebulenjini lapha kokuxhumana abantu bayakhalakhala bathi hayi uMakhuphe thina sisamfuni ngoba waxotshisa amalunga edale lephalamende lamakhansilazi. Lithini lina ngalo?
Ye, thina okumele kunanzeleleke ukuthi njengebandla le-Citizens Coalition for Change sikhuluma ngama-citizens, sikhuluma ngezakhamizi, sikhuluma ngomntwana wonke weZimbabwe. Yikho-ke umongameli wethu uArchibald Nelson Chamisa ukubeyile sobala ukuthi wonke umuntu oyi-citizen ulelungelo lokuthi abuye kubandla lethu. Kho-ke kasilamgoqo esingavala sithi lo siyamfuna lo asimfuni. Amina ngigagwanxaye ngavuka icawa ngekuhle ukuthi hayi ngihlulekile sengifuna ukubuya ngizokhokhelwa-ke ngujaha uChamisa ku-Citizens Coalition for Change. Uvumelekile laye angabuya azojoyina ibandla. Asilamgoqo ukuthi singanqabela abantu abafuna ukuthi bajoyine ibandla kumbe njalo abafuna ukuthi basebenzisane le bandla. Libandla labantu i-Citizens Coalition qakathekileyo ku-politics ngamavoti ngama-numbers.
Mnumzana Ntando Ndlovu, wena ungathini ngalabo abantu abathi njengoba ibandla lenu yilo elaxotshisa abantu edalele ephalamende akasafuni ukusebenzelana lani, lithini linalo?
Okwakuqala i-politics ayisiyo umdlalo esingathi ngowama-feelings kumbe imizwa yabantu. Into nje eqakathekileyo ngama-numbers politics ngathi linani labantu, ngoba uma singavula indaba zama-feelings lathi njengebandla le-MDC kuthi kukhona esakubonelwayo kodwa sithe khona mayuyu ngosemuva lokuyana ngasikhangeleni okuphambili. Lizakhumbula labalaleli ukuthi vele uDr. Khuphi laye uye warekholwa ngo-2018. Liyakwazi ukuthi uDr. Khuphi uye wathaywa wafuna ukuthiselwa endlini, kodwa konke lokuyana kasikudingi vele ngisivule futhi ingxoxo yangikhona. Okusokubalulekile kathesi ukuthi siyaphambili njani njengamabandla aphikisayo. Umama uDr. Khuphi umongameli wethu uchazile laye futhi ukuthi yena uyaxolisa ebantwini beZimbabwe abawonelayo, njalo uchazile ukuthi ubukhokheli be-MDCT buyazisola ngento ezenzakalayo ku-MDCT ngeminyaka leyo ngo-22 siku-opposition political party. So-ke thina sithi khona asigqibeleni into zakudala, asikhangele okulandelayo okuzayo njengoba bechasisa oNdlovu lapho ukuthi hayi okuphambili ukuthi i-Citizens Coalition, Citizens Coalition libandla elitsha. Xa libandla elitsha sigalela institutional memory, galela kukhumbula okwakudala. Angithi so ngxakula ibandla elitsha galela history totally, into entsha eqalisayo from a fresh page. So sithi khona lethi okwenzakala kudala kudlule, sikhangele okubuyayo kusiya phambili, ngoba eqinisweni singaqalisa ukuthi sithi ubani wayenzani yeke sisale silebandla elingakwanisa ukuthi likhiphe iZANU-PF embusweni.
Ye mnumzana Edwin Ndlovu unkosazana Thokozani Khuphi wathola angu-45,000. Bakhona abanye ababuzayo besithi inombolo zakhona azitshengisi ukubana vele uyadingakala unkosazana Khuphi ukuthi aphathise ibandla ukuthi linqobe. Uthini wena ngakho?
Amanumber kungaba yi-5, kungaba yi-10, kungaba yi-20, kungaba yi-30, amanumber ngamanumber. I-politics, i-election ifuna ama-numbers. I-45,000 mbonani yinumber elamavoti sibili esingathi thina alomsoco, amavoti angancedisa ukuthi umongameli ahambe e-State House, umongameli uChamisa ngo-2023. So amanumber hayi aqondile a-right kakhulu i-45,000, aso manumber esingathi-ke mancane. Njalo okunye okuqakathekileyo yi-perception ebantwini ukuthi abantu senelisa ukuthi sisebenze ndawonye, abantu sesibambene, abantu sihlangene sindawonye. Yikho kuyabo kuqakathekile ebantwini. Njengoba etshile uNtando, kuningi-ke okungemuva-ke, kuningi-ke ama-memories abuhlungu-ke okwenzakalayo-ke abantu berekhola lokhu lalokhuyana. Kodwa-ke thina silibandla elitsha i-Citizens Coalition for Change, umongameli wethu u-Advocate Nelson Chamisa-ke ukhuluma uthumayela nsuku zonke ukuthi-ke ibandla lama-citizens loba yiphi i-citizen-ke ilelungelo ilemvumo eyamukeleka kubandla-ke lama-citizens. Yikho-ke hhayi asilandaba kangako ukuthi ubani wathola amavoti athile, ubani wathola amavoti athile, kodwa-ke ukuhlangana kwama-citizen entweni yabo kuyinto enhle kakhulu.
Umnumzana umnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa endawonye lomcebisi kankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Dlovu. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi bazabopha ijambo ukuze beqale njalo ukunqoba. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mpofu ushele intatha zindaba ukuba bahlale phansi njengeqembu batshelana iqiniso elisegcekeni yelokuthi iqembu kaliqhubi kuhle njalo ngemva kwalokho bavumelane ukuba kumele bakhuphule izinga.
Ya ngemva kokudlala leplayer esithi iviki ephelileyo ngisonto singadlanga kuhle sidlala kumakhelwane sihlangene ngolwesibili labafana le bathi hero group sakhangela sakhuluma sasibuza imibuzo engapheliyo sathi nathi into yabantu iqedwa yithi senzeni. Hayi abafana bakhuluma sasazikhulula sonke savumelana ukuthi hayi madoda ijamba liboshwe. Ijambo lokuthi ithimu le inkulu abantu abasekeli bayo baningi kakhulu and abasekeli bakatheza bathabanga.
Iqembu le-Highlanders linqotshwe nge-1 kanyanga leBulawayo City ngensonto edlileyo. Ukapteni njalo engunozinti weqembu le-Highlanders u-Ariel Spanda yena ulabhele kakhulu ecela ukuba abalandeli beqembu bayale belokhu bexhase iqembu loba lidliwa.
Sonke siyingxenye yemuli ye-Highlanders. Ngicabanga ukuthi siyadingana. Umlando kawusiwo wethu sodwa njengabadlali, kodwa labalandeli beqembu siyabazwela njalo labo kumele basizwele ngoba sisonke njalo siyaludinga usekelo lwabo. Sisiya eMtare kumele babuye ngobuningi ngoba kumele bebambisane lathi njalo likhumbule eyethu inhlanganiso enkulu. Yikho kumele sisekelane lapho kukuhle nalapho kukubi.
Iqembu le-Highlanders ngesonto lizavakatshela edolobheni laseMtare ukuyadlala leqembu le-10X njalo lingena kulomdlalo lihlezi phezulu kwemiklomelo yemine ngemva kokudlala imidlalo yemihlanu. Imidlalo yeviki lesithupha yona yaqala ngomgqibelo njalo kulomdlalo ogobhozisa amathe edolobheni lakoBulawayo oza kuba senkundleni eBarber Fields phakathi kweqembu leBulawayo Chiefs kanye leDynamos. Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs Nilton Cheroso utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba ukhangelele umdlalo omkhulu ngesonto.
Yes. Big game in terms of the names, definitely.
Yebo, umdlalo omkhulu nxa sikhangela amabizo, kodwa nxa sikhuluma amalungiselelo siqhubekela phambili silungiselela ngendlela efanayo loba nje kukhona ukuthile okumele sikulungisise njengoba singatholanga impumela enhle emdlalweni wethu oweviki eledluleyo.
Iqembu le-Chiefs libe ngutshikelo bhanqa 0-0 lele-10X ngomgqibelo odluleyo. Eminye imidlalo ekhona ngeviki yesithupha yomncintiswano weCastle Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu le-Rentals lizadibana leBulawayo City ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Yada lizancikelana leManyika Diamonds ngase-Baobab ukuthi iqembu le-FC Platinum lizadlala leHarare City ngase-Mandava. Ngesonto iqembu le-Cape United lizemukela ile-Wawa ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Crimson Bullets lizadibana leBlack Rhinos ngase-Baobab. Iqembu le-Triangle United lizatshana leNgezi Platinum Stars ngase-Kibo ukuthi ele-Chicken Inn lizemukela ele-ZPC Caribbean ngase-Luveve.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abe-commission ebona ngezokhetho, abe-Zimbabwe Electoral Commission, basola izehlakalo zodlakela elizweni ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli kamongameli we-CCC umnumzana Tendai Biti izolo ebusuku. Icele le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe kwenziwa kuyona le inyanga lumiswe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.